Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 Mfufu 2021 Impractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise iraportowa evela United Nations.
Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezana u-PF ngodlakela oluqhamuke ngomvulo emashrimbo.
99,000 besifuna ukuyikhiphi zakho, besiyikhiphile infekti zakho. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye yimi mangukhulu esiphilisa 10, 15 years. Izandu izaphuma but not in our life generation.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho, ibutho, amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe lama-Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngokutshona kosuku lwayizolo eleZimbabwe beselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo. 2.4 million yibo akade sebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe, lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakeni. Selilizinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 132,016. Okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu, 125,693. Kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye, 4,645. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngomvulo. Abe-MDC Alliance baya kulandula ukukhulunywa ngabezanu PF ukuthi bakhuluma amanga ngokuhlaselwa kwabakwenziwe ngomvulo emashingo kanye lokuthi umongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ube loqalo lokuyabizela umhlangano endaweni lapho angelabasekeli khona efuna abezanu PF ukuthi bamlalele. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwela amalungelo oluntu labe-MDC Alliance bayalusola kakhulu udlakela olube khona emashingo lokutshaywa kwamalunga ebandla leli lokubhidlizwa kwempahla yabo. Umsekeli kamabhalane wokukhutshwa kwemibiko kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi kasiloqiniso elikhulunywa ngabezanu PF.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise iraportowa evela United Nations. Waphinda waqamba amanga wathi hayi ubaba uChamisa ede ezifosa ebamba abantu ngodli ukuthi bamlalele. Konke lokhu kutestifya ukuthi umuntu omdala asephelelwe ngumphako. Singake sazilimazela impahla zethu, singake sazitshayela imota zethu, singake sazibulala. Yikho ke kungenani ubaba uChamisa kazangela imali njalo uphumelele imhlangano eminingi. Ulokhu sizakwenza kakhulu, siyabelokhu siqhubeka sisenza imhlangano ngoba injongo ngeyokuthi abantu bathandane bazuze uhulumende owabantu ongalamahuquluzi benotho ongasokorrupt ongabulala abantu mahleyana ngoba izanu vele ijayele ukubulala abantu ziyabulala abantu ngokukhura wundi iningi abantu baphela zwi
olwela amalungelo oluntu umabhalane jikelelewe ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi akubamangalisi okwenzakale emaswingo
zakale emaswingo kuyadanisa kodwa abantu abahlala kunomkhono welizwa kobethusi ungakhumbula emaswingo ngama-80s yikho lapho unkomo achaywa khona so mbona ngazathi i-continuation ye-violence yemaswingo the fact that akulanto esiyenziwayo to deal with i-past kuzahlala kuyi-culture ye-violence kuyadanisa akekungakhangelelwanga kuyatshengisa ukuthi lo baba lo ngokuthiya kwakhe ikhuu esithi uzavumela i-multiplicity of voices weyiqambamanga
isakhamuzi sakobulawayo ongomunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi lokhu kutshengisa ukuthi kusiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2023 kuzabe sokufiwa
kulusizi kakhulu ukuzwa ngokuhlaselwa kukamongameli webandla le-MDCanisa ihlaselwa ngamazwe ngokuqathamela ukubana ngabezanu-p f ibandla elibusayo lokhu kuyabonisa ukubana isikhathi sokufika siyafika ukhetho ngo-2023 abantu bazahlaselwa kusiba lodlame olukhulu kakhulu okuyinto osokungumkhuba wezanu-p f omubi okuthi akufuzanga kube le-opposition only one o-opposa bona abambona ukubana ulamandla ukubana bathathele umbuso bamhlasela kube lodlwangudlwangu abantu babulawo bathi kuyabonisa ukubana nxa sokusiyafika ama-election 2023 akusuke kuba ngama-fair election ngakoso kwaqala amandla udlame kusiyafika ku-2023 sesizokwesaba ukubana kudlame lobuluza khuphuka lube luningi kakhulu labantu bazazimali abanye bathi njengalokhu okwenzeke nabo yonke nxa kusiba lukhetho kulusizi kakhulu sicela izamisele ibone ukubana iyawutshintsha lowo mkhulu kungabi lokuhlasela idemokhrasi itho ukuthi umuntu lalo ilungelo lokukhetha ibandla
ngovulo kuqhamuke udlakela emaswingo lapho okuhlasele kwalinyazwa amalunga awe-MDC Alliance ayehambe phambili ukuyalungiselela imihlangano yokukhulumisana lomkhokheli wabo uChamisa loZulu waseMaswingo. Abantu abanakekelwa ukuthi ngabezanu-P F batshaye izimota zabe-MDC Alliance kwabulawa amafasitela babhaqabula abakade bekulezo mota kodwa abebandla elibusayo izolo bakulandule konke lokhu umabhalane obona ngenhlelo zebandla kuzanu-p f umnumzana Patrick Chinamasa uthi amalunga ebandla lakhe awaphathekanga kudlakela lwemaswingo ethi abe-MDC Alliance baphomukubasukela beqamba amanga ngabathi kwenzakele njalo umongameli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye obeloqalo efuna ukubamba abantu ngamandla ukuze ahambe esithi ulosekelo ngakho abantu bakwalile lokho bazivikela kulolo qalo ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu-P F embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho abebutho amapholisa lezinye inhlangothi zikahulumende ezilakho ukuvimba ukubana kungene ibandla eliphikisayo embusweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathandabuza okungenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla lezanu-P F embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambe kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla lezanu-P F lisuswe esikhundleni.
Amalokhu esithi ngabafithi ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje esithi ngama-state apparatus kuba nzima ukuthi asebenze yenza umsebenzi wawo ngokunjalo kuzabe kulobu nzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
Undiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa izanu-P F embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayachayana bayalwa futhi bodwa ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So kusoku-translator into esikubonayo ku state. So ngomnakano wami ngicwa ngidinga ukuthi kube lokutshintsha okuthize. Ngathi iCulture yamaZimbabwe yenzavela njalo ayathanda ukulo. Khangela kwenzakele kube Thokozani Khuphe bemjikijela ngamatshe wechai imoto yakhe. Khangela kwenza Thokozani Khuphe bekhona lebhoyela kungcwatshwa uMogeni. Khangela kwenzakele kuMangoma. Khangela kwenzakala kuMaduku. Khangela kwenzakalayo eMalangeni. iCulture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even xa lisenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa, kuyatshayana ngamampama, kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence. Ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belo mkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Siphongulube ocubungula ezimbusazwe ezimele.
Thina sibe kusiku 99-2000 a strong MDC abantu kuground befuna ukuyikhipha izanu ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu ba divided. Abantu bangakwazi ukuthi baphila kuyiphi ground. Khathi sabantu sokulabantu abebe aligned abayi young people ababelieve ukuthi izanu is working. 2099-2000 besifuna ukuyikhipha izanu. Besiyikhiphile in fact izanu. Kodwa ikhona lalamuhla. Ngithi mina babuye kimi nqa uNkulunkulu esiphilisa 10-15 years. Izanu izaphuma but not in our life generation. Izaphuma kumbe sokungabazukulu bethu. Olanxebayo sebetshintsha istrategy. Thina endlela yonke sidlephana ngayo lo bali mathebelele nje mthokazi yona lesifisa ukuthi beyiyo ayilanditshi i-council elilodwa ngitsho into abanduna kithi emancelelana ne-council ayi-council umuntu omele iwadi.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi iZANU-PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho kwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo, njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yizanu. Abantu nxa sihamba lapha sike senze i-research Ngulube, sithola ukuthi abantu nxa sihamba lapha bathi hayi sesisazi ukuthi izanu yenza njani, iyabuya izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisivotele. Abantu bathi mina ungangichaya ngivele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years ngoba izanu yabe singasekho ingangichayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa izanu yikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe, amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Silesiphatha amandla seMthwakazi Republic Party esigabeni seNorth America, umnumzana Mkhululi Ndabambi. UNdabambi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane womhlaba ngesikhathi lithola usekelo olukhulu ekhaya, ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Leli bandla uNdabambi uthi selikhona emazweni afana leBrithani, Australia, Canada, South Africa lamanye ambalwa.
Iparty iqinile kakhulu. Njengoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili. We canvass le Canada, eEurope kule UK, kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesukuzama ukuthi sukulungise. Iparty yethu incane njalo intsha. kodwa i-message ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekise ekhaya, yikho sikudiaspora silapha. Izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Kungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi singabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online. I think ibi organize MTC eyalapha e-America. Bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iphathi engisakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaphathi amancane sile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu. Yiyo thina ama challenges esilawo.
Mnumzana Mkhololi Ndabambi, isiphatha amandla sebandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seNorth America. Ukugugudeka kwesisindo sohlobo lwemali yama-bond notes eZimbabwe sekuchiye abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe behlaba omkhulu umkhosi bethi sekusiba nzima ukubana bathole imali yakwamanye amazwe ukuthi benelise ukuyawoda impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa. Intelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi ungahlaliseki kwesimo sokuntshintsha imali yedola lemelika kanye lohlobo lwe-bond notes sekubathwalise amagabha avuzayo. Abanye abakubhizimusi yokuthengisa impahla yenziwa kweleZimbabwe emazweni afana leBotswana bathi sebemadolo nzima ngenxa yemithetho kahulumente ephathelene lokuhambisa imali esiphaleni sebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe. Umnumzana Rodwell Moyo uthi isidingo se-Reserve Bank sokuthi abathengisa impahla phandle kwelizwe kumele bahambise amachumi amabili ekhulwini 20% yenzuzo yabo babuyisela emuva. Uhulumende uyisela imali le isingama-bond notes bona beyihlawule imali yakwamanye amazwe.
I-RTGS siyayiphiwa nxa usuthe wabhenka imali ze-CD1 unga-exporter. Nxa usuphenduka lama-proceeds e-export uhulumende wethu uthatha 20%. I-20% liyana abesekupha isili-RTGS. I-RTGS liyana isuka iyehlise i-profit yakho ngoba i-value ye-RTGS to US dollar iyabe yi-85. Kukanti ke i-$1 ku-market vele yona ku-black market iyabe yi-150.
Umoyo oqhubeke sithi leli nyathela lilakho ukubona impahla eyenziwa eZimbabwe lahlelwa emkambo ngoba intengo yayo izabe iphezulu uma uqathaniswa lezinye ezivela emazweni angomakhelwane.
So ama-products agcina esedura lokhona kokuthi vele you can't even sell them. Nxa usuthengisa uyabo usufuqela ama-customers la ababe bengakufuni. At the same time we've got South Africa which produces the same products with us and they ugcina usenza ama-products ethu abe angabe marketable. Kusuka kube nzima kakhulu.
Ukulahlekelwa isisindo kwe-bond note sokulimaze njalo abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe. Unkosikazi Deborah Mkhasa oyinhlanganiso ye-Bulawayo Vendors and Traders Association uthi kunzima ukuthi amalunga abo aqhubeke ngebhizimusi.
Ama-informal traders kumele etshintshe imali ibe ngi-US dollar kumbe nibe le-rand opula ukwenza ukuthi beyenelise ukuhoda izinto zabo. But we find ukuthi nxa sebethengisa bona abaku-informal sector abantu baba ama-customer baba bathengiselayo ngabantu abahola ibond, we find ukuthi kugcina kusiba nzima, ngicina sengisala ukuthi ngithathe imali leyane ekuswipe ngicine ngisale ukuthatha imali ekucash because izanthwalisisa nzima ayisozinike ima-profits engiwa-expectayo.
Kule nengi eliphila ukuthenga impahla kule Botswana lisiyathengisa ekhaya. Umgasa uthi njalo kunzima ukuthi bathole imali kuyamanye amazwe eyiyo abayisebenzisayo ukuthenga impahla emazweni afana le Botswana.
So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyayavela imali iphume ibe khona emabhenki lazo zonke indawo and le exchange rate leyi ibe stable. Kube le rate ezwakala ekwaziwayo ukuthi hayi imali zethu zihamba kanje kwenza ukuthi lathi nxa sitshintshe sithengisa siwode sithengise sikwazi ukuthi sithole ama-profit.
Amadolobho afana le-Francis Town kanye le-Habron ayivame ukugcwala abantu beZimbabwe bezothenga okokuthengisa ekhaya. Kodwa ngenxa yesimo ekhona emgoqo ohamba ilethwe ukuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 sokunzima kunenyi. Ukungahlaliseki kwesimo somnotho kuzangezelela kubunzima kunenyi eliphila ngale bhizimusi ngesikhathi umnotho weZimbabwe usehluleka ukudala amathuba emisebenzi ayeneleyo. Kusenjalo kule nhlanhla ekugcineni yomlindi ngemva kokuba ile Botswana livulele ukusebenza komnotho ngokuphamisa umgoqo we-State of Emergency sekupheleni kukampandula. Lokhu kunikeza abeZimbabwe abahlala kule Botswana lalapho abafika bezodinga amathuba ebhizimusi ithemba lokuthi ikusasa ingaba ngcono. Ngingumqondisi Dube Ndaba zeStudio 7 ngiSabron Kwele, Botswana.
Ngesikhathi ukhetho lwabohulumende wezabelo solusondele kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile kakhulu ngamabandla ezombusazwe akhankasela ukungavunyelwa kwabantu bokuza kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akusemaviki mangaka sele ukuthi izalwane zakwele South Africa zingene ekhethweni lwezabelo oluncintiswa ngamabandla ezombusazwe edlula amakhulu amathathu over 300. Lobanje amalungiselelo alulukhetho eqhubeka ngokuthula ngaphandle kwezehlakalo zokubulalana kwabasebandleni elibusayo ele-ANC bebanga izikhundla, izalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngemikhankaso yokucwasa ngobuzwe eyenziwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie utshela abasekeli bakhe ukuthi ibandla lakhe linganqoba bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni bazabuyiselwa kubo.
When the bill picks over at 9 o'clock,
thina singavele sinqobe bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni sizababuyisela kubo.
If you are coming from Mozambique, you are going home with immediate effect. You are going home.
Ibandla le-Action SA elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba lalo alifuna ukuzwa ngabantu bokuza. UMashaba usanda kutshela bezindaba ukuthi nxa enganqoba ekhethweni lokuba ngumeya wedolobho leJohannesburg, bonke abokuza abakuleli dolobho ngokungekho emthethweni bazadudulwa. Lezi inkulumo sezisolo kakhulu ngabeZimbabwe abahlala kwele South Africa. Isikhulume sebandla ele The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ayingozi kakhulu amabandla enza lokhu.
Singelinye lamabandla alwela i-Africa engelama-borders, i-Africa eyodwa ebambeneyo. Sikubona kuyinto engalungile njalo ebonisayo ukuthi abanye abantu abafanele ukuthi bake bavotele baphathe, ngoba nxa bengaphatha kutsho ukuthi impilo singaba buhlungu ebantwini abakubizwa ngokuthi ngabokuza, kukanti bona bangama-Africans.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi umkhuba ukuzama ukuthola amavoti kusetshenziswa abantu bokuza uyakhula emhlabeni jikelele njalo mubi kakhulu.
Ngikwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zibe sezibona ukuthi angani uhlupha abaphakathi kwalo olokuwa komnotho olungatholakala imisebenzi lwenziwa ngabantu bokubuya kungayisilo leli qiniso. So yikho sithi thina kumele labo nxa bekhankasela ukhetho bakhulume ngezinto ezakhayo, hhayi ezokudala ingxabano phakathi kwabantu abamnyama.
Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisha Sinkala uthi kulusizi ukuthi amabandla enza lokhu ngomafikizo lo.
Sekungenza ukuthi after ama-elections sigcine sesibona sekusiba nama-xenophobic attack. Okubuhlungu ngama-xenophobic attack ukuthi kaningi abantu abahlaselwayo ngabantu abaphuwa behlasela nabodwa kungalani nje into engakanani yabilwelwa kodwa ugcine kufa abantu uselessly over into engekho ubukhokheli kabungabe reckless ukuthi buphonga ukukhuluma nje ukwenzela ukujabulisa abantu
umgcini hlalo webandla le MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akufanelanga kuvunyelwe umkhuba ngoba uyingozi
izodala ukuthi abantu babukane kabi izalwane zala South Africa zizoqala nje ukubuka abantu bangaphandle ngeso elingalungile independent electoral commission akumelanga ikuvumele lokho into embi kakhulu into esingasivume leyo nto leyo
ugedo le South Africa luzaqhutshwa mhla ka 1 lwezi mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu ezwekazi le-Africa nxa kungela nhlelo ezibalulekileyo ezokuthuthukisa umdlalo lo kusibanga sabasakhulayo kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe liphelelwe ngumphako kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuthola umhlomelo wodwa kuphela emidlalweni emine kwisipaya sikagroup G. Umqeqetshi osebenza labasakhulayo uMduduzi Gumbo uthi udubo lusukela ekutheni inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni eyiqakathekisi yabasakhulayo abayibo ikusasa yomdlalo.
Sesikhangele iofisi yethu enkulu engeyezifa. Okunye kusuka khona ngale sibili angabuya uphi coach but ngomumo okhona kusimi isikhathi kungeke kusize kungaba nje ngabaqeqeshi bezingcolisela ama CV abo umchokojo so nje isiqoqela nje simple okukhona ikulungisa indaba yabancane laba okuthwambe igrassroots mbengithi junior development
wakaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esebenza kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi kuqakathekile ukuba kube lenhlelo ezicacileyo ezokukhulisa abadlali.
Okunye lokho esikwenzayo sizahlala sixotsha ama coach day in day out but into esingayikhangeliliyo ukuthi kasila ama systems in place that can produce quality players.
Ukhotso Nyathi ongumnikazi weqembu lomdlalo wenguqela abafana abasakhulayo le Golden White uthi ukukhethwa kwenkokheli ezingayisizo yikho ukubisela emuva umdlalo wenguqu kweZimbabwe.
Kathi singakhangelela ekukhethweni khonapho kusukisela phezulu. Efici lo muntu okhethwe uvelakazi wale Boren lokuruthutsha uvelelanga. Ngenxa ukuthi umuntu le mari pongufakwa. So yonke into ezayenza iyabe ingayiseyiyo. Kodwa singafaka umuntu leqiniso loqondileyo ngiyalitshela sizakuya phambili. Kasifundeni ukukhetha ngoba lento isisibulele.
Inkokheli zenhlanganiso yezifa zixotshe umqeqetsho isizalwane selizwe laseCroatia uDrago Lukarusic ngemva kokuba iqembu lamaWarriors linqotshwe ngele Ethiopia emdlalweni walo wesibili kumkhankaso wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba. Lokhu kuze ngemva kokuba uLukarusic yena lise ukunqoba kanye kumidlalo elithumi lane. Umqeqetsho weqembu leFC Platinum uNomen Mapeza nguye ophiwe umsebenzi ngemva kokuxotshwa kukaLuka njalo usenqotshwe kumidlalo emibili esidlala ngaphansi kobukhokheli bakhe. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana kuthi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyali iqembu elifanayo. Ekhulume ekupheleni komdlalo wangolwesibili uMapeza uthe yena uzasebenzisa imidlalo emibili eseleyo ukulungiselela umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singikehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngumvulo. Abacobongola ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyililo eliphethe ezokhetho ezebutho amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.